Omama bewilonke phansi kwenduna uMathema bathi bayahlukuluzwa ngabesilisa kodwa kusuka kube nzima ukuthi babikele amapholisa ngoba engekho eduzane labo. Izakhamizi esitezi zihamba amakhilomitha alithumi lanhlanu ukuze ziyefika emapholiseni aseduzane wona atholakala eMthabezi. Lokhu kuvele izolo lapho mama bebuthene benanza ilanga elibaqakathekisayo ele-International Women's Day. Unkosikazi Gertrude Mahlangu uthi ngaphandle kokuthi bathole izincwadi ezivela emapholiseni abelatshwa emaklinika lapho bethe batshaywa.
Hayi ngeke one stop ukuthi 15K usuka lapho ngumama kufanele uwokhe usiyadinga amapholisi ukuthi ubatshengise ilihlo lakho. Hambe le ndlela iyakhanya uhambe amehlo etshayiwe ebusuku. Siyacela ukuthi uhulumeni akasicabangele ngokuthi sike sibe lokuyikhempu kumbe imobile kumbe yini. Sela nje khona eduze lathi kube lo mthetho, kube lengalo yomthetho ukwenzela ukuthi nxa lami ngabe ndimele kumbe ndinyaziwe kumbe kuhambe njani ngihambe ngiyecela usizo olufunakala emapholiseni ningene la emtholampilo.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Loveness Ngulube uthi imigwaqo efile okudala ukuthi behluleke ukuyafika ezibhedlela ezikhulu lapho bephathekile.
Singomama singazithwala sokufika isikhathi sokubana mbelethi engxenye engingabelethi kuhle sokufane ngihanjiswe egwanda ukuthi izimota zize zibuye khonapha kuba nzima. Khayela emgwaqweni njalo imigwaqo thifili lamagodi lani lani lakho konke besicela ukuthi uhulumende akasizweli. Nxa kusehlula ukuthi asifakele itarasfa asigredele nje kubuye kucace ngoba izinkomo vele zilala emgwaqweni okutshengisa kula migwaqo.
Ukuswelakala kwamanzi esitezi ngolunye udubo olubhekane labesifazane utsho unkosikazi Josephine Majaha.
Amanesi amanzi anathayo bawathenga. Ngiyafika ngizebelethe. Kufuneka amanzi, kufuneka ngiwatshelwe, kufuneka nginathiswe amaphilisi. Angisoze nganatha amaphilisi uma kulamanzi. Futhi kanti uhulumende njengoba yena ku-constitution yakhe uthi wonke umuntu lelungelo lokunatha amanzi ahlanzekileyo. Kanti thina njengoba sisemareserva kanti asibantu na kuhlanzeka basedorobheni.
Kusenjalo ikomiti edalele ephalamende eyezempilakahle lokondlwa kuhle kwabantwana isichasise umbiko obususabalele ebulenjini be-inthanethi othi iminyaka yabantwana abangamantombazana yokuya emacansini imele yehliswe ibe lithumi lambili. Umgcinisihlalo walikomiti unkosikazi Ruth Labote uthi iminyaka ade bekhuluma ngayo ngekuthi abantwana abangamantombazana bavunyelwe ukufinyelela izibhedlela nxa bethe bazithwala beleminyaka elithumi lambili. Kodwa iningi emaphandleni beze liphathekile ngalolu daba. Unkosikazi Agnes Mbangeni, isakhamuzi sesitezi, ude kuvumela amantombazane ukuya emacansini bengafikisa iminyaka elithumi lambili bekuyabe kuhlola.
Kambe nxa engazithwala angamzali umntwana nge-12 years. Ulawaphi amatheba aqinileyo? Ulawaphi amathambo aqinileyo? Siyaxolisa kuhulumende emhlabeni. Umhlaba ungafi, umhlaba ungabhubhi, ngoba sekuyikuphela kwabantwana. Abantwana bazafela ezibhedlela bebelethe, kodwa siyancenga, siyaxolisa thina njengesizwe sethu, thina abantu siyesaba, siyamangala ukuthi kulo mntwana ole 12 years okukhulunywa ngaye ngokukhomba.
Abanye abafana lo nkosikazi Thandwe Sibanda bathi lokho bekuzadala ukuthi umkhuhlane wengculaza umemetheke kulokuthi uchabalaliswe.
Kodwa nxa sokukhulunywa ngokuthi umntwana we-12 years kakhombe, mbona ngani kumemethekisa i-HIV and AIDS? Ngoba nalo mntwana uzakukhomba intanga zakhe ekhomba amaqhegu, athathe i-HIV ngapha emaqhegwini eyifaka ebantwaneni. Ayisoze by the year 2020 akula AIDS yabe siyiqeda. Izabe isiningi kakhulu okwedlula khathesi.
Lo mhlangano ongena ezinhlanganiso zabomama ezivalisa i-Women's Coalition of Zimbabwe, i-Human Development Association of Zimbabwe kanye labogatsha lwabomama kuhulumende abe-Women Affairs. Ngimele i-Studio 7, ngise Wilonke Stezi, ng-Albert Ncube.